ukuqalo kwesikunandlele ukuthi izinduna ukhanya zaphiwa esingathi khona khona ngamanye ama-benefits kumbe ilungelo ukuthi zithole lezo zimota ngenxa yokuthi zike zabona ngaphambili ezinye ziphiwe labo badelezele ngiyabona kibona laba abangamashumi ayisificamunamunye enayinte abayelo bazokumele bathole izimota zabo ngaphandle kwakuthi-ke kumele baphiwe lezo zimota ngenxa ukuthi abanye baphiwa siyakunandlela ukuthi imota abaziwo zimota lohlobo oluphezulu ngasukunanzela-ke simatiplaka nge-90 leyana lezinye vele abanye abaziwa ngaphambilini sesiqathanisa lokuthi kambe umkhono wethu ukuthi imali engaki iphume uzafika ukuthi nxa ukhangela ungumuntu osemaphandleni ukhangela umuntu ozihlayele ongelamsebenzi sizakubona kuyimali enengakhulu ukuthi ngakuthi bake imali ithethe mhlawumbe iyasetshenziswa okunye ngenxa yokuthi eziningi zalezo zibona zivele zide zibhoda anti bayaphiwa almost ezi-5 years so abaningi zafika ukuthi imota enazele iyabida ngoba nxa imota lezi ezintsha zelo zithole zele zihambenaziningi ama-10 kilometers or 15 kilometers zisuka nje kibo-airport nje ukuthi ezidrayive naleyo so iningi labantu bezimbabwe badrayive ama-eldabana ukuthi vele imota ezama-10-15 years so lizi ziyale zija ukhangela ukuthi ngalokuthi abayagcina nje kwesikhathi eside then leyo mali ababengaphiwa mhlawumbe ancedise ekuthuthukiseni izabelo emaphandleni kakhulu ukuthi indawo eziningi ziyahamba zingelamanzi orani kazikho imigwaqo kayimakuhle izikolo zikhathana amaklinika akhathana ayengathatha leyo mali ukuthi induna le nduna le ndona ngaloku nge-5 years elandelayo bangaphiwa izimota kodwa bebaaswela ngemali ye-50,000 ye-45,000 ye-30,000 iye kwakhambe ikliniki endaweni yenduna iye kwakhambe isikolo endaweni yenduna iye kuhambe ibhorani endaweni yenduna kungancedisa kakhulu izigaba ezingaphansi kwalezo zinto
sesibuya kuwe mnumzana Mathe ungathi bekulinyathelo elihle yini leli ukuthi induna ziphiwe lezi moto
ma sezikhangela induna zanamhlanje lenduna zendulo sezinomehluko kakhulu ungananzelela ukuthi induna zendulo bezikwazi ukuthi ziphile phakathi komphakathi zibona inkinga zomphakathi ukuthi abantu badlile ongalankomo uyathisela inkomo naye kwazi ukulima kodwa ma sezikhangela induna zakathesi ma uthi yazinanzelela ziphila kakhulu ekhiweni uzatela ukuthi umntwana uzikhule ngayo induna yakho ukuthi sengibani so sibe sesifika lapha ezimotweni ezimota lezi balelungelo lokuthi bezithole ngoba ngama-churches aphuma from ebantwini leyo mali bayithatha ngaphi leyo ebayi-churchwayo ngoba kabasebenze abantu ungakhangela induna zomsebenzi kakhulu kufanele ukuthi zibe ziyawenza ezigabeni amabhoholo ngoba sithi udube laphana kulinywe abantu bayalamba bayahlupheka ezigabeni induna zakithi ake sekuthi induna zedorobho so mina ngicabanga ukuthi yimali kazulu nje ephomba ukutshontsha nje mahlayana nje asesicabanga ukuthi maybe mhlawumbe induna kumbe kukhona abazijabulisa khona ukuthi zikwazi ukuthi ziyi-influensa abantu leyo ukuthi zigcine abantu begcine bethanda mhlawumbe i-politics zenu because asiwuboni umsebenzi wezinduna zethu okwamanje zilutshwane induna esingathi siyayibona engathi iyavela ngudakamele kodwa ezinye zenzani lezi nduna lezi ezinikwa inkalakatha zezimoto ezingaka
sizwile ezinye induna zisithi zizafinyelela kuhle zonke izigaba zazo ungathini ngalokhu
imota zililungelo sithandekile nje kahle ukuthi induna zibe lezi mota kubalulekile kodwa induna kayidlale irole yayo hhayi induna ukuthi izatholakala ngemoti yemagwegwe yebhabalanda yegoudry park imota leziyana kufanele ukuthi mhlawumbe kube kuthiwa maybe kulabantu othole ukuthi ematopo laphayana umuntu lwana ukhulelwe kumele esibhedlela empilo kufanele ebeleke kube kuthiwa induna iyakhipha imota leyo ihambe ithatha imota akulama-ambulance akulaluthi imota leyo ikwazi ukuthwala lo muntu imhambise esibhedlela kodwa azincedilise lezi mota lezi asilibone kinyinotolayo kubalulekile ukuthi iy'ndula zingene ezabelweni zizo izikhalazo zabantu zibancedise
siyabonga ingqobe isikuwe mnumzana Dube uthini ngamazwi kamnumzana Mathe
ngiyamuza ugwabalanda engidala ukukhuthaza kakhulu futhi ukuthi sinanzele ukuthi umuntu engaphiwa imota mahhala kwesinye isikhathi igcina nje siba ephelelwa ngamanzi ukuthi enze izinto ngesifiso sakhe ngenxa yokuthi kusekhangelele kulo amphileyo ukuthi kumele amthande mina ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi ngabe izimota lezo bayathenga kona nge-hapeche sistimo sokukhona kona right umuntu lowo angakhwezela imali ngayisika ku-$500 beku-$600 so mdat abesezithengela imota le maybe kuthiwe khona kona over i-period of 10 or so years ungayiqeda usungathola enye
singathi imota lezi ziningi kakhulu yini okokuthi imali yangikhona ibingenza umahluko omkhulu ezabelweni
kusiya ngokuthi umuntu ukhangela ngaliphi iliso na mina ngikhangela ezigabeni zemaphandleni lapho kuhlupha khona amanzi ngiyese ngikhangela ukuthi rit ugebha umgodi kungaba yimalini siwufaka isola kungaba yimalini ngiwufake njengokuthi ugebha umgodi ngendaweni ezinenge emaphandleni amanzi lapho atholakala khona kungaphisa ukuthi ungasebenzisa 1500 more uzofika emezini bo 50 meters or so, but endaweni ezilandele kibo emaphandleni amaningi bo 40 meters amamathi ola kusuya ngokuthi ingungathi kwendawo. So sesifisa ukuthi right uthuna ukusolarize lawa mazi azakhethwe izinkoma nese izingadi nese on average kokuthi isigaba usinika 2000 sokuthi bakhepha umgodi kusukhangela ukuthi imota leyo induna mhlawumbe ezingazozithola e-5 years engenye futhi ukuthi mhlawumbe zibenza for 40,000 ziya ku-3,000 so mangathi 2,000 yena magepha kodwa izabelo on average magepha izigaba zami ezingu-15 zingasala zilama in those 5 years bona into enjalo ebantwini naba yimpitho kwabantu abangayemukeli ukuthi induna yathi gebhela iy'borane endaweni ezingu-15 kwaka abantu bangamthalela kakhulu ngoba kule impact masikhuluma i-development khuluma i-output ezama le impact ebantwini for a long time imota yes kuyabelayo but i-impact yakhona iziwa ngumndeni wakhe nalaba abaseduzane laye ukuthi hayi imbulisho limota impact liyalizaba more felt lizazwakala kakhulu kumbe induna uhulumende uyincetile yasakhela isibhedlela lapha lapha kumbe isakhela isikolo lapha lapha kodwa imota bazabe beyibona ihamba kahlana le kodwa kibo kayina ngajoka ngabo abantu ezikhaya.
Siyabonga Mnumzana Dube, ungasigqibela lingxoxo Mnumzana Mathi.
Mina engufisayo induna zakithi ukuthi ngiyazibona ezinye ziseseziningi kakhulu especially emathekeleni zisesencane izinduna zakithi okuthi mhlawumbe zisakholisa lokho singakumeza sithi yifaro kodwa azizame phela ukucabangela abantu abalama ambulance emakhaya bayasokola. Ngicabanga ukuthi induna esihlale maybe 15 years singabe sile moto ezingu-3 and then lezi moto ma uzigayela ziqine kakhulu ngamabhathi okuthi zonke ziyaphila so kathathe ezingu-2 edonate esigabeni esebenzise 1 day lezo zingu-2 adonate esigabeni ukuthi zibe ama-ambulance okusiza umphakathi. Kodwa sizazama ukuthi lathi ukuthi mhlawumbe mina ngiphila lazo-ke induna isikhathi esiningi ukuthi sizame ukuthi zi-encourage ukuthi zizame ukuthi zitshintshe umqondo lo.